Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe liqhube umhlangano lenkokheli yabo somabhizimusi kucutshungulwa indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa udubo lwesisindo sedola leZimbabwe ngomvulo eHarare. Leli bhanga lethule umbiko ngemva kwalomhlangano otshengisa ukuba lanxa kulokuvumelana ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo alungileyo ukulungisisa lolu daba, kuqakathekile ukuthi kuqale kukhangelwe ezinye indlela. Uhulumende wethula uhlelo lokuthengisela abantu imali yeMelika ngesisindo esiphansi kulesemkambo wensitha, kodwa abanye babikwa bethenga imali le bese beyithengisa emkambo wensitha. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi lolu hlelo alusoze lusebenze.
Inkinga ezikhona nxa sikhangele imizamo kahulumende leyo, ngoba sizabona ukuthi imali etholakala ku-auction khanya njengani itholakala sokudlule isikhathi esiningi, engxenye inyanga ezimbili and a half, so 10 weeks or so. So nxa uhulumende esithi yena ngama-behavioral problems kuphela, ngibona njengani qamba amanga, ngoba laye akaniki abantu ababethole izimali ku-auction izimali ngesikhathi. Nxa kuyukuthi uhulumende engalungisa lokho, ngibona njengani kungancedisa kancane. Kodwa nxa kuyukuthi bengawutshela ukuthi usuthole imali lamuhla uyithole ngemva kwenyanga ezintathu, nxa uyibusiness eliserious akuncedi lutho.
Ocubungula ngezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi leli bekulinyathelo elilungileyo, kodwa imali yakhona ayitholakali lula emabhanga.
Libe lilinyathela elilungileyo kakhulu elizancedisa uZulu osebenzayo, kakhulu abantu abasisebenzi zikahulumende ezihola imali e-RTGS. Kodwa ke uhlupho olusuka lube khona ngolokuthi imali leyo uzayilayinela ilanga lonke. Sengibone amalayini amade kakhulu, indwendwe zabantu bezama ukuthi bayithole, ibayithola nzima kakhulu leyo mali. Okuthi ngabe uhulumende uyenza ukuthi kube lama-point abaningi adistributa leyo mali. Kanti njalo futhi lanxa kuyinto enhle, ngiphinde ngithi mina kanti uhulumende kutheni angaveli avume nje ukuthi abantu bokabavele esekakhulu izisebenzi zikahulumende zihole ngaleyo mali. Siyazwisisa ukuthi bazathi kabalayo, kodwa ke at least kungakungathiwa kumbe oticha kuthiwe eyinye vele umholo wabo uvele uhle ubuye through the banking system kumanostro uyimali yaphandle, eyinye ibe ngaba yena le elizwe kuhlangane njalo, kuzayenza ukuthi abantu bangaqedi isikhathi eside belayinile. Kanti njalo lenhlupho esesilibonile khonapho futhi ngelokuthi ukuthi nxa kunjalo abanye abantu bagangile bayayilayinela bayithenge baphume phandle bayeyithengisa. So yikho sokusesho kusenza ukuthi imali le yandelwe ngabantu. Kanti njalo kusikwenza kuthuthukisa umkambo omnyama, umkambo waphandle. So kumele into yakhona mabeyenza bayibhalansise lokuthi kubokuthi bazame ukuthi baqede udaba lomhambo lomkambo omnyama.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidaladeni eyebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inengi liyemukela inyathelo elithethwe nguhulumende.
Yebo Mfakande, ngithe ngibuza abantu ngodaba lolu, abantu abaningi bathi into enhle ngoba iyabanceda ukuthi benelise ukuthi bathole i-US dollar ngemali ephansi kulokuthi baye emkambo omnyama i-black market lapha balithenga khona ngabo 108 RTGS kumbe bond. So bathi ngabe ukuthi uhulumende uyenza lolu hlelo lube endaweni eziningi, abantu abaningi benelise ukuthi bathole le mali ilukhulise njalo ukuthi lube luhlelo oluba sustainable, kumbe kungabi into nje phela lamhlanje but kube into yokuthi yenzakala malanga wonke, kungabi yiviki futhi njalo kube into yamalanga wonke nje. Kodwa abantu bayabuza ukuthi uhulumende uzenelisa yini ukuthi abantu bathole le mali ikakuhle, ngoba la iviki yakhona ingaba imali encane 50 US nxa sikhangele abantu abazisebenzayo, abantu abanye bakoda malanga onke. Bathola ukuthi unxenye umuntu okoda amafutha okugcoba akoda ngama $3-4 aweviki, imali leyabancane kuyo lokunye ukuthi imali akwenza inqeme li transport athwala izinto ngemali ayi transport aye esitolo sakhe uyathola ukuthi imali encane so ngicabanga ukuthi ngabe kuthiwa uhlelo olukhulayo imali le itholakale nje kungabe imali yeviki but imali yamalanga wonke but umbuzo ukuthi uhulumende ulamandla anganani ule capacity enganani to be able to sustain such an initiative it remains to be seen ukuthi kuze selisikhathi singanani ukuthi abantu bebethwele imali le malanga wonke and lokuthi even nale yeviki how sustainable it is asonto nje yokuvala abantu into ezaphila yini kwesikhathi esi
kodwa uNdiweni uthi uDubo sokungabo siphatheleni abathenga imali le besiyayithengisa
okunye misigando oqhakathekileyo ukuthi sesizwile lapho ukuthi amadoda lala bo sisilaba ba ku black market sebevukela amabhanga besiyathatha imali le besiyayithengisa futhi at a premium black market so there's need ukuthi kuvalwe those leakages nxa uhulumende serious about making people access foreign currency but that is a symptom of a problem ukuthi the government is failing to make this money available to a number or to almost all the citizens so unless and until imali is accessible to everyone then you will have people going to sleep kuma queues to buy imali and sell it at a premium
inhlanganiso yabamabhanga Bankers Association of Zimbabwe ebikhona emhlanganweni lo ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lokuhaba imali yaphandle kwelizwe emkambo wemali oweforeign exchange auction.